Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando noka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera uthi umfanekiso wedokhumentari eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo yenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kule viki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki, inqabe kuzana uPF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurahundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha, imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lani abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe, njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lo msindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Butholezwe Nyathi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Hayi, mina ngokubona kwami sisimbona ungathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa yi-EFF. Njalo ngike ngahamba-hamba nje lapha etawuni ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kokunye okuyitawuni nyana okuncane okubizwa kuthiwa yi-Kempton Park, bebevalile ama-business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ngathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze express bebonise mabe ngasuthi sekungenza into ezithile qhubekele phambili bengena estrateni ungela mpolisa o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so ikwese kubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa kuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi yireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini loludala
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma lema ngelinye ilanga uzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe-accepta ukuthi indaba yokuhamba indaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aye kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo wokubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ngokubona kwami mbona ungathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yokuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayehlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasePhalaPhala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu nge-politics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana Butholezo Nyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kwele Zimbabwe kwake kwaba lokutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tswangirai esakhokhela ibandla le-MDC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar owe-Al Jazeera uthi umfanekiso ohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 p.m. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa labo somabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo e-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangeleleyo ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, batshontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelela ukuthi buvezwe, kuzancedise ukuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezi ukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende wezanu PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amaqembu aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba babusayo losomabhizinisi abasebenza nabo bale nkohlakalo badiliza ilizwe nge-corruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangiboni ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho. Kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo, ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption, bale nkohlakalo, baza kwenziwani? Kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzana uPF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni. Siyafisa ukuthi kube njalo, kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi, lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abalenkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice, njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo. Kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belokhe belo kwenza okuthile ngecorruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa kusengenziwa lokho kuthiwa i-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akulabo ufakazi. Ngakho ke sisezabona sokusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho, ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalichumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo etsholotsho emzini kankosazana Patricia Dlamini olingcwaba lalaba bantu emkhonyeni line etsholotsho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esetsholotsho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust le ibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bachiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1980. Uthi ucela umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President, sicela udubo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke. Uma kusehlula, sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Sivuzani imibuzo asiphendule, asitshele imbangi lalento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye owabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokhu yana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. I-distant mina babedinga ngileli lisotsha ngansemsebenzini 2-3 Infantry Battalion emtoku. Yimi wokuqala i-battalion yakuqala yahlanganisa ama-amu omathathu izana, izipra, irotisia franti. Kodwa ngapha kwakudingwa mina. But gada angimangaleli nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe. Ngabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale. Kodwa kuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle. Yikuthi ngabe uhulumende uyadeclare world day kwakuwa memorial hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngeGugurawundi.
Into emfuna ukuyiletha yikuthi vele khona okokuqala udaba lolulizwe abadala luyakhulunywa emanyuziphepheni luyakhulunywa kumaradio ukuthi izinduna zihlangene lehead of state zikhuluma ngodaba lweGugurawundi. So kwaphuma amaphepha amanye athile encane engazali wabonele. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kulabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even oseCholocho oyedwa osekwabuza into yethu emaweteleni edrobheni lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlangano. Kodwa into enizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalichiya egcekeni ngoba lesi yisedefining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga leZipra Veterans Trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi.
Nxa obaba bebehlala bebengakazi basikhumbule angazi ukuthi bekuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawoni. Kutheni kanti? Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamisele iflag lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe, inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo lezombusazwe. Iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi, kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. Ibandla leZANU-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars kuthi ele MTC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebillion $449 million. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla leZANU PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini, 99% babe namaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani basakazi ve studio 7 siyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi eZimbabwe yonke. Kathesi ungathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera ngaphi ngaphi. Icholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi, but abantu be-MRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa okungela amanzi. Khambenanini kuhle lokhu kutshona lirobha abantu lithi yeka bavoteli i-MRP. Bengavoteli i-MRP yonke into iyalunga, likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi yonke ibanje izanu PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama elections sizolibuza kwampana koBulawayo. Selimsweleni ukansila kodwa libhizi likhuluma nge-TCCC. Yekelani ukukhuluma nge-TCCC, liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo iyo yodwa engela amanzi, iyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ngazi uyefollows bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uhamba uye eHarare bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uye eMasvingo bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. But lina selithenza ungani thwa ye iBulawayo iyo yodwa efile. Uye eHarare kungcolile, yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilonge ikhuluma nge-TCCC. Abantu beZimbabwe into abayifuna ukukhipha izanu PF liphuzile vele ukukhuluma nge-TCCC, into okumele ibe yazi. That's why ibona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu, but kusukume abantu abaningi kakhulu, abantu ngencwadi befuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe izanu PF. So lina into eliyikhuluma lidlala ngesikhathi, khampena nini nje likhampene libandlaleni lihlukane lebandla le-TCCC.
Ku-studio 7, studio 7 njani lonke basakazi bethu abahlelisethuleli indaba ezimnandi, ukulibingelela ingikade ngagcina ukulibingelela.
Mahlabezulu, sanibonani balaleli kungena basakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree uKhanyani Ncube. Ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakashela isonto leli lasekhezi. Kuthiwa khona ufike wabanika imali wabanika nemoto nyana ezimbili. Bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna iimoto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacatshelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe, kukho konke becreate amathuba emsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fejafeja lohlala abahamba bewudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth. Umdlalo lo mase behlulekile ukuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakala ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi, amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba, injani kuphila lonke kusikude seveni. Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhomisa kungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha aholi smile ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zikatisha. So labo bona ababusayo asibe buthele umnotho kibo badlule badla phasi kwatisha. So uticha mna yamangala ukuthi ugovernment ulwani lamatisha ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu. Uba mayenganika amatisha kusho le mfundo yabatawethu kayikho, ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle. Yikho bengala ndaba leyo ukuthi beholise amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Hayi ngiyakhala kakhulu ehulumente yakithi. Bona bayanikana izimali bona banikana izimali imali eziningi amayusa kodwa amatisha beyala ukubanika. Lubona ukuthi hayi igovernment yakithi, bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphi igovernment le. Hayi igovernment le hayi uvi lapha ngayilazwelo.
Linjani studio 7 linjani labasakazi linjani? Hayi okhuluma ngokivungwenya ngithe Botswana lapha, ngithi lapha ngiyadubeke Botswana. ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje angilamali ukuthi ngibuyele ekhaya shua hey lapho eboswana siyadubeka mana asiyiboni asiyiboni imali so ngithi laba abafuna abafana sibili abafuna abafana sibuki abagarden boy lokuclean yard hayi mina ngakwanisa vele ngisesemncane vele I'm 21 years bateze vele hayi ngasebenza sibili ngasebenza sibili sisanini cela insizi shua cela insizi shua
kunjani basakazi bani balalela hayi siyazibongile sesibongile indaba siyazizwa indaba yeziqiniso indaba zeqiniso ezingakhe ihlangothi indaba ezikhuluma hhayi ibandla lezami obadala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe keli lokhu sili phambili ngezani ukuthi abantu abavotele izanu vele engcweke bulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini echurothi bakuphatha njani khona ngapho ma bekukhanyele ngezanu yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi ma usithi phambili ngezanu sizubuhlungu ma utshumayeza ibandla lezanu thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kulesakithi isibhorane endaweni yasesilwane sithwele nzima sithwele nzima kuyafa akula sizwe esikutholayo vele sihambe indawo emde kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula basiyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontshayo ogawula yikho kuphela abaphila ngakho hhayi siyabonga
Salibonani salibonani ku Studio 7 okhuluma ngo Jay Moyo ngajabuli audio le mayengafundi siyacela kini basekeli bezani PF elithumnanga kuyenza into ezwayo imtshele phela lungise lemgwaqo phela mawusuqathanisa imgwaqo yaseZimbabwe le South Africa le Botswana kulomahluko angazi ukuthi wayilina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka tshintshanini phela le president yenu liyenza ukubonakalayo beka umgwaqo osuka bulawayo usiyenkaya ukuthunjana akulamgwaqo hayi hayi bantu come on man
Studio 7 injani Studio 7 bomthi mina awu bantu izanu nasi sisixhasela kakhulu bakithi kwendawo ngamaplana angalunganga hayi nomhlitshisi uze abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi visho ingcabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakithi nalapho enkaya siyimele mpela ukuthi uma ibuya sengcabele bukhi asazi siyekele noma futhi dina lingalishoni lihluphana layo ngithi thulani lithi ngathi lingizano kata sezizano ngaphakathi ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma iqhusila isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba ngezigaba besiya ku-election hhayi ngiyabonge kakhulu kodwa vele ke ma uyabumele iqhusila lula lokuthi ukhankasele iparty ukuthi uyine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba khephaka abantu bezana ukuthi noma besibizwa bathi bafuna ukuvotelwa obelieve gawule ukuthi bona mabe khankaza bawukhankaza bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beizana PF behlulwa ukonga imali izimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke Africa isaqathaniswa labo Britain o British pound bayona yonke lento beizana bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje lizo siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelieve gawulo basitshethi bona bafuna sibavotele sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi le mali ingasingaziwa lothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kube yimanje izanu PF ayikho la into zasitshela yona kusukisela kwi-government yakhona kungumgabe sokuwumnakagwa ezilonke izanu ayikho into abangayenza bazobethatha izinduni ukuthi cha aziyokhankasela abantu ziphiwele zomoto lezo akunamntu olengqondo ongavotela izanu ngoba vele ayikho into ezanu ezatshintsha kuleya lizo from to west itribusi mamba itribuseti ngizoguba idamu lenzela amanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlambe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaliguba lelo damu ngoba kuyakuyinto entsha into endala ngoba into jabulisa ukugqoka imbatata zakudala esothi mawuhamba ngazo uyahlatshwa la ngamefu uyela futhi uyolandazwa kahleni izanu PF abantu bezana ke simele kancane abasimele kancane itribusi ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavuma ukukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabwe khathele kade sehle sinyuka emazweni ayikho impilo yabo aphana ukuthi bevusiliswe lapho siyabonga khuluma ngosidumbu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp
ngapha e-Studio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.